confusion ekhona ekhomo ekutheleni ukuthi kucontrolwa njani yona situation is very bad ngoba sinamalanga ngapha ingekho sibiphiwe yikho nje okungani kudanisa abantu ukuthi khathi sibabuya sokubuya lamapholisa ibaselesikupha lamasosha nje sceda nje kukhuluma ngamanje nje amasosha yiyo akade ejumpa iqu bafuna bona ukuthelela bathi bona yibo abangathelelwa kuqala abantu yikho khona kwababuya layo ukuthi labo kabajoyine iqu njengabanye abantu ngoba babuya ngama-present cards abo yilo dubo sekukhona umsindo yikwapho oqala khona ukuthi bona sebethrethena lokufuna ukuthaya abanikazi begarage ukuthi abasithelelisiwe kulo msosha nje ofikileyo la kanti begqoke ama-uniform yiyo into esiphayo ezimisindo kathesi kusanda kufika nje lamapholisa kathesi layo sekhona but yabuyi abakayilingi ngoba abantu bakhalayo
sikhuluma nje ayathela amasosha lamapholisa
hayi ngabakatheli uthi esuka lapha ithrethena ukuthi sesiyalanda abanye bakhe lapha ababuthene khona uyabuya khona babheke egaraji so nje abantu bathithibele abakwazi ukuthi bayenze njani bacomplaina abantu ukuthi njengoba sekelanda ukuthi uyadinga ubhululu bakhe kuyabuya kumbe kusuka lo msindo kumbe sesiyacina sesithaywa futhi ngathi kumaqhu yilo dibon khona
kusasa lelanga lokuthakazelela uzibuse kanti ile careful le Easter lalo liyaqala nje kule viki ungathini nxa sikhangela ukuba na isikhathi esiqhakatheke kangaka empilweni kaZulu siza kungela amafutha ezimota elizweni
kuma manje amakhulu they are very long they are very long amakhulu abantu bakhangela ukuhamba khathesi abantu bonke benje abanye abafuna emakhaya abanye bafuna ukuthi besebenze imisebenzi yabo kuningi okuye kwenzakalayo so sithakelela ukuthi abantu bafuna ukuthi bephume bemakhaya njengoba ikhefu leli ingani iholiday ingani ingehlanganisa nabo i-Easter konke ndawonye so namafutha esenze nje eshota ebizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebecele behamba begijima abanye ngabaphanikayo namuhla abanye sebecele behamba ebusuku siyabona yizikusosobazenzo zomgwaqo yilo dibona khona.